Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili ekuseni mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa yiloba inini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abathenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe leRBZ.
Abasakwazi ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuza kwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela. Ikhweza kuyini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona.
Kambe okwehlulayo ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa avuselele umnotho njengalokho akuthembisayo ekhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni kuyini? Ziyahlaziya ingcwethi.
Kusho ukuthi uyazehlulekela yena, ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha. Kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo uMnangagwa, into yakhe yahle yavele yaphelela phansi ayizange yakhula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa yiloba nini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Leli bhanga belithengisela amankampani la idola leMelika ngesilinganiso ese-1:1 esilinganayo. Lokhu kutsho ukuthi abethenga idola leMelika elilodwa ngebhondi elilodwa. Kodwa embikweni awethule izolo usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangudya uthe kuqala namhlanje amagalaji lawa asezathenga idola leMelika ngesilinganiso esiyabe silawulwa ngumkambo wemali i-Interbank Exchange Rate. Lokhu kucunule abathengisa amafutha ezimota laba njalo bathi balakho ukukhuphula intengo yawo ngoba indleko yokuthenga imali yeMelika isikhwelile. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende wazise izolo ukuthi useyehlisile imbadalo yokugada amabhasi akhe eZupco ngesilinganiso sengxenye ekhulwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxhume usomabhizimusi umnumzana Petnico Pepe, yena obele galaji elithengisa iphetulo ledizili wasephuma ngoba esithi akulanzuzo.
Uhlupho lwakhona olukhulu owenza ukuthi mina ngiphume ngoba lapha abantu abalenzuzo emafutheni nguhulumende, yilabo okuthiwa ngama-oil companies ngesilungu abayibo abalamazimota zokuthwala, abalendawo zokufakela amafutha, nabalamagalaji abawayiwo abawarentisela kulabo abawarentayo. Ngasona leso sizathu kwakusiba nzima ngoba inzuzo engiyitholayo mina ngirenta igaraji ayisalingani lenzuzo engangenelisa ukuthi ngibhadale umthelo wokurenta igaraji, ngibhadale umthelo kahulumende, ngibhadale umthelo ka-city council, ngiphinde ngiholise izisebenzi. Imali yangikhona isala ezingasekho, sokufuza ukuthi ngidinge nenye imali yokuthi ngikwanisele ukuthi nganelise ukuthi ngibhadale imithelo efunekalayo ngiphinde ngiholise izisebenzi. So akusadingakali ukuthi ngibe ngikuyena le business ngoba angisatholi lutho. Umuntu wonke nxa yekubhizinesi uwa kubhizinesi ukuthi athole inzuzo emphilisayo nabantu abakhe. Nxa ungasayitholi inzuzo iphilisa nabantu bakho, yisho isizathu esenza ukuthi ngikubone ukuthi hayi, lokhu ngibona ngani sokusiba nzinyanyana ngoba akusela nzuzo eyaneleyo engiyitholayo ukuthi ibhizinesi yami engiyiranayo ikwanise ukuthola inzuzo ezabhadala yonke into okufanele ubhadalwe, imithelo kahulumende ngokukhonisa izisebenzi la yonke into, lami ngisale yile nzuzo engamphilisi. Ayisekho. So ngigcina sithi hayi, nxa ingasekho kungcono mhlawumbe abanye abanendlela ezikhaliphileyo ezinenza ukuthi bathole nzuzo bathathe ibhizinesi yangikhona bayirane. Kodwa-ke ngakukhangela kathe ngakula umuntu orenta i-service station othola inzuzo eyaneleyo ukuthi athole ukuphila ngayo.
Kusobala ukubana inyathelo eselithethwe nguhulumende leli eliza kwenza intengo yamafutha ikhuphuke, kodwa sikubone kusenziwa nguhulumende njalo ikwehlisa imbadalo yezubko ikakhulu emadolobheni yehlile nge-50 cents. Njengosomabhizimusi kule ngqondo yini khonokho, bazama ukwenzani?
Ngakula ngqondo uyabona mntunga nxa umuntu esegalula isikhathi esiningi isilungu sithi uyabe sebamba langabe butshani langabe yini ayibonayo eseduzane ngokuyabe segalula. Uhulumende lapha segalula sedinga indlela zokuthi angenze njani, ngoba ungakukhangela okuntu okwangikhona abakwenzayo kakutshengisa ukuthi kulomqondo webhizinisi kulokho abakwenzayo. Kutshengisa ukuthi kulomqondo wokuthi abantu bangikhona kabasakwazi abakwenzayo, bangazwa omunye umuntu ekhonola laphana sebefuna ukuthi bamlalela ukuthi uthini, bezwe omunye umuntu ekhonola laphana abasakwazi-ke ukuthi benzeni, ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuza kwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela. Ikhwezwa kwini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona. Yona liyana ukuthwalwa kwangkhona kuyinto ekufanele ukuthi ibhadalwe yinzuzo etholakala kubhizinisi leyo oyenzayo. Nxa inzuzo ingasekho kutsho ukuthi ibhizinisi kayisekho. Ngezindlela-ke sokufanele ukuthi sibuyele ukuthi rayithi okungatholakala khona inzuzo kungapho.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Pepe, usomabhizimusi, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi kusobala ukuthi uhulumende usehlulekile ukulungisa umnotho welizwe.
Kathi kusabusa umgabe bekuthiwa intonke ibanjwe yizijekiso zomnotho, amazwe amakhulu la awiwona alawula umhlaba bekuthiwa ayizitha zikamgabe, kodwa sizwile ukuthi ngesikhathi kungena umnangagwa amazwe anjengabo-Britain abekujabulela kakhulu njalo eyingqwele yakhe umnangagwa emgijimisa phambili njengomfanyana wabo. Pho kwehlulani ukuthi njengoba esengele lo muntu abebemfuna bavule kamasango omnotho awokusutha wenala nayo yonke into enhle efunwa ngumuntu waseZimbabwe uvulekele wonke umuntu nje. Kusho ukuthi uyazehlulekela yena, ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha, kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo umnanga kwinto yakhe yahle yavele yaphelela phansi ayizange yakhula.
Kungaphi lapho kungabe abatshali bemali bachayeka khona inhliziyo?
Kusukela nje even lona ukhetho lungakabi khona, kodwa kusuke kubonakala kakhulu khona ngasekhethweni ukuthi kukhona laba abasola ukuthi alukuphathanga ngemfanelo, njengoba usazi ukuthi inombolo zakhona bezingahambisani amanani ehlanganiswa ebalwa abengavumelani, bekukhona ukuphikisana kwamanani nakho khona lokhu ukuthi lusuke umphumela walo wehlile ukuphuma ngesikhathi okwadala ukuthi kube nabantu abasuka benze njani bagijima bangena esitaladeni kwasekudutshwela la abadutshulayo. Umhlaba uhle wethuka khona phana, abanye bahle banyela inhliziyo ukuthi hawu thina besithi-ke kuphume umuntu omubi kanti naye nalo ufunde kuyo inkalakatha yobubi. So alukho utshintsho olufikileyo eZimbabwe, bonke bahle bambanqa imali zabo bazigodla abaze bazikhulula ukuthi zingene ezweni laseZimbabwe. Yikho isimo sisibi kanje.
Njengoba sibona ukuthi umongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kufike umnyaka ka-2023,
kuzokuba nzima. Uma bengathathanga isinqumo sokuthi bavule indaba yombuso, ke kube nabanye abantu nabo ababa nelizwi ekubusweni nasekulawuleni ilizwe, bazoqhubeka besidlakala ukuhlubhu baze bayophangalala phansi. Kuzokwenzeka ukuthi umnangagwa aphume kubi futhi kaze kube khitshwa ngamabandla aphikisayo. Bona ngaphakathi khonaphana bazokwenza ubuzimo babo bamudle, ngoba sebebona ukuthi ubadalela ubunzima bokuqhubeka kuyiwa phambili. Okungenzeka okungaba yinto engadala ububelu yikuthi bavume la madoda ukuthi kubehlule banquse abantu abanye abangabantu baseZimbabwe ukuthi wozani sibambisane mangisijojala ngithi ukuthi babize abantu beMDC bodwa abantu baseZimbabwe baningi ukudlula amalunga eMDC lobukhokheli bawo basho ukuthi hey lento isisehlule besizama ukuthi sigiqilitshe likhuphuka intaba kodwa liyawa libuye lizosihlafaza yikho ke sicela ukuthi sibambisane izandla zibe ziningi ukuze sikwazi ukulikhuphula liyafika enqongweni mhlawumbe kungaba lobungcono ke la
lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezonotho welizwe bekhuluma icingweni le studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abantu kufanele bethembe uhulumende kamongameli Mnangagwa we-New Dispensation ngoba uzimisele ukulungisa umnotho welizwe. Uthi uhlelo lwe-interbank market oluqhutshwa nguhulumende luzadala umahluko omkhulu kwezomnotho welizwe njalo kufanele abantu bebekezele. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abanye abadlali beqembu le-Highlanders bakhale kakhulu ngemva kokwehluleka ukuhlohla emdlalweni le-Herentals e-Barberton Stadium ngesonto edluleyo. Ibhoso yilokhu ingakanqobi selokhu imidlalo ye-Premier Soccer League yaqalisayo osokudanise kakhulu abalandeli baleli qembu. Abadlali laba bebekhala endlini zokuntshintshela impahla zokugqoka ama-changing rooms njalo iziphathamandla zaleli qembu zacina zithulisa uPrince Dube onguye oke wahlohlela leli qembu njalo obikwa ubekhala kakhulu. Yes, singakaqhubekeli phambili umbiko esiwutholayo ovela kuhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amaqoitha phela ubathi sebabatholile abangu-4 abane abalwela ilungelo loluntu abakade bengababoni njalo kuthiwa base Harare Police Central station lapho ababotshwe khona singathi kubotshwa mbe bahlalisiwe basabuzisiswa. Abane laba nguTatenda Mombe Yarara, uGamu Mukuru, uGeorge Makoni, loNyasha Mphahlo. Sesizalethulela ke ukunenga lolu daba kusasa sesizwa ukuthi betheswa cala bani kodwa kubikwa bebengabonakali lapho besehla kundizamchina ebivela eSouth Africa sebeze bababona kathesi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele bona besebenzisa iWhatsApp.
Impilo inzima eZimbabwe kwakhathesi umsakazi. Uze uphose uthi umgabe wayengconywana. Okhona kathesi ayi nokuthi kuyiwa ngaphi. Laye kakwazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu nje obusa engela ngitsho le vision ngitshola kancane. Akwenzayo akakwazi. Njalo ungakhangela ngitsho le cabinet yakhe. Akekho ngitsho lo yedwa okungathiwa uyabona ukuthi usebenzani. Ukuthi uyazazi ukuthi usebenzani. Konke okwenziwayo ngamadlwane nje. Khona mina abantu bezanu laba into abamangalisa ngayo. Indaba ye-economics kunzima ukuthi uyisolve xa ungumuntu ungasolvanga i-politically lokuzeni problems kuqala. Bona bengabanye they know it very well ukuthi uChamisa nguye umuntu osekelwa ngabantu abaningi kunye le-outside community. Ngabe bengabantu abalenjongo yokwenza into ephumelelayo. Bakhulumisane lo Chamisa. Ngabe bonke lama proxy angkhona bayathi swallow their pride bafake i-nation phambili bakhulumisane lo Chamisa. Yikho ukuthi ba-unlock lay economics economically difficulties leza esikhangelane lazo njengesizwe. I-pride kayifuni umuntu osesikhundleni sokubusa ngoba iya affecta ngitsho labaningi Qiniso ngakumnanga kwa uyezwa ukukhala kwabantu akhulumisane lochamisa akhiphe abantu ebuzimene ngoba yena yedwa lezano yakhe la kuye kuklie ukuthi vele akulanto elengqondo ayenzayo amazahwa nje lawa wenzayo ngawona lawo ngiyafisa ukuthi ngabe ayafinyelela endlebeni zawo zabantu bezani lawo nalawo ama-proxy parties nalawo abothokozani kuphi bayekele ukuba ngamahaka awukufuna ukuthi bebe besidla imali zokufumbathisana befunjathiswa ngomnangagwa shuwa abazagcina besibise limbi ngokwenza kwabo ngoba khathesi abantu abasela okokubalekela ukuthi bayabalekela ngaphi kakusekho next thing ukuthi abantu bagcine besilwa okuyinto esingayifisiwe abayenzi izinto ziqonde ntwana bezithi bayakhokhela. Ngiyabonga,
salibonani basakazi. Ngiyathaba xa ngingangena lami emoyeni umpangazida ehaburoni ngomaudoda umamoya kade khuluma limbuza ekhuluma ngokuvuselela umnotho wezimbabwe. Umamana nocacile unjengami mina kangisatshayi njani mfihla umphini. Abantu bakamthwakazi, abantu besindebeleni, abantu belizwe likamthwakazi, ungaze ukungena ichamisa akungeke lapho nyabheja akunanto engalungiswa emhlubulweni wamandebeleni. Umama umamoya ukhulumile wathi akulangenye indlela ngaphandle kokuthi ithina ukulungiswa kwethu ukuthi khona sibe lo mngcwele, umngcwele ubiselwe umthwakazi azivuse. Yiyoda indlela esingafa sathi sakhululeka savusa umkhonomi. Uthe khona ebika umama lona wathi umkhonomi wethu umnotho wethu ophakathi kwamthwakazi usimlingene umningi kakhulu uvundile phansi yonke into ithi nayo kodwa ngenxa yokuthi into lami labahuquluzi bezame phifu azingeke afa yayilunga loba kutheni bazabe bekukhuluma kathi sinqabe khuluma kuthi umthulisi akunamthulisi ofundileyo izibhukubhuku nje ngoba ngayekhuma ngokutshela ukuthi kwena kune 500,000 ebone kuweyo baqa 500 million kubaqalisa ukuboleka izimali ngezano wanaolokhuzima obhelieve labo ngaba le cabango ngaba kwazi ukuthi thina vele ethi inkulumo ethi into isidinga umthwakazi ezimbilini. Ngiyabonga mlaleli lawe Msakazi.
Lijona njani ngakwistudio seven? Mina ngingumoyo esilobela. Mina ngibona ukukhwela kwezinto lokhu ngibona kubangelwe yibo laba abakhulu omanguja nabomthuli Ncube. Bakwenze kanjani ubana bona baprinte izimali eseziphumbuka ubonakala zezigcwele esitredini zingaziwa ubana zivele ngaphi? Thi kungakapheli isikhathi besithekele imali engange-500 million bayithethe nga andingabakuvezanga ukuthi bayithethe ngaphi imali le. And ungakhangela abantu abantshintsha imali babebima egcekeni abadingwa basegcekeni bazimele bayantshintsha imali. Yibo abantshintsha imali ngoba thina sinje imali yangkhona siyayidinga siyayiswela siyitholi sokuthi ngayithatha ngaphi inqwabanqwaba zemali engingazintshintsha emgwaqweni. Loba bona bazekathi bayayehlisa usindo lwemali yangkhona awusancedisi ngoba into ezikhwele azihli, into ezikhwele azihli zikhangelela ukukhwela futhi. So angiboni uncedo lwakho. Abantu abafakwa yithi kuphela abantu ezingelalo bona balezinto zabo akulanto abayibona. So utshona siyatshona siwawata sikhuluma bona bayahlika uphela nxa sikhuluma so asikwazi ukuthi siyaphephelaphi ngoba silalelwa ngaso asilalelwa ngaze sithini kumbe siyakhala kumbe sizithule konke kuyafana. Xa bewomisa bawomisela thina bawomisela izihlobo zabo abawomiseli bantu babo abantwana abawonyelwayo ngabethu. Sinje abantwana behlule ukuyabhala uye ukuthi bayebhala. Umanguja yena wayethe kungavele kwehluleka ukuthi kube ibhondi lingavele lithiyane le dola yena uyachiya umsebenzi. Kathesi nguyo sesithi idola lebhondi akufanaa akusahambelani. So kutshenze ukuthi thina siyaphomba ukutshelwa nje loba kuyini amanga kuphela siyaphomba ukutshelwa esinjengabantwana abancinyane ukuthi angakhali uyathi niyawubhathela izidzilo kungasoze ubuye lazo. So ha thina sesithwele nzima lapha elizweni lethu eZimbabwe laba sakwazi ukuthi senze akusela nto ngathi ungayitshelwa nguhulumende lo uyilaleli. Sesiphomba ukuthembela ukuyijamisa ukuthi ngaka bangaqeda iCongress yabo le basitshele okokwenza sibone ukuthi kuyinokolandelayo ngoba hayi uhulumende sesidinisile thina. Siyabonga lilale kuhle.
ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elawathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo okwamanje sithanda ukubonga laba abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Likhumbula phela ukuthi siya live streamer uhlelo lwethu lolu olwekuseni. Silophefenia Ndlovu othi amavuko, hayi sivukile. Lo khumbulani Ncube othi livuka njani umsakazi kunzima kwelakithi. Ngibukela umsakazi ngiseCameroon eBotswana. U-Analyze Ndlovu uthi amavuko ngiseJohannesburg kwele South Africa. Njalo sikhumbuzo Mlalazi uthi ngiyabingelela kithi ebulilima esikhalangeni. Hayi Themba bakuzwa khona ngapho esikhalangeni. Ngabe ubabingelele la ngolimi lwabo besizalubala lapha. Uthayimani Moyo uthi hawu basabotshwa lamanje abantu. Ngabona utsho labo abe lawyers for human rights abadingwa ngama lawyers for human rights. Yey kukhanya kunjalo ngoba leyana inhlanganiso elohlonze abangeke nje baphonga ubhala into engenzakalanga. Babadingile ke laba abane baze besuka e-airport egcekeni lendizamtshina khona leHarare baze babathola ke e-central police station. Lokho bengakwazi ukuthi bangaphi. Kusasa sizezwa ke ukuthi betheswa icala bani. Umgcini Nyoni uthi sikhathele bantu. Unokuthula Sibanda uthi ngiyabingelela. Umusa Mazibuko uthi mamhlangali njani umsakazi omuhle. Ngiyabonga uthi uhulumende akabahloniphi abantu bakhe. Ungavela uvuke uprinter imali ungazange wakhuluma labantu kuyibo abazabe sebeyisebenzisa leyo mali. Yebo ke sivuke sizokuthiwa sigcwele ke ezitaladini leyo mali. Usikhumbuzo Mlalazi uthi mamuka chini vakhalanga. Usikhumbuzo Mlalazi uthi kolula makhoga. Woke nje nithe kabhalensa bala hayi nithemba ngesiqamula ngesigalanga. Ubusani Mlamba uthi ngibingelele abakosogwala eKhabazwe. Hayi siyabonga. Kodwa likhumbule phela ukuthi indimi zonke sezivunyelwa singakhuluma loba yisiphi azo bhale ngesisuthu azo bhale ngesitonka loba sizasikiliza kodwa sizazivala lapha emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Incwadi ezintathu zokwaba impahla kamuyi ezeWill ezika Aretha Franklin owaye ngumculi olodumo zitholakele endlini yakhe. Ezinye bezifihlekile zingaphansi kwesofa kwathi eyinye ke ibisekhabothini. U-Aretha Franklin ubhubhe ngomnyaka odluleyo njalo udaba lweWill luzahlaziywa ngenyanga ezayo. Ngesikhathi amadodana akhe esithi incwadi lezi zona ezibikwa zilotshwe ngezandla ezitholakale emuva zingasetshenziswa. Umongameli we-Indonesia umnumzana Joko Widodo owazakala ngokuthi nguJokowi usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe encinta owayeyisiphathamandla sebutho umnumzana Prabowo Subianto. Wezivela eMelika lamhlanje umnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats owayengumsekeli kamongameli Obama usesungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe kunsukana ezedluleyo wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umanyana labanye abebandla lakhe ababalisa uSenator Bernie Sanders wedolobho leVermont, uSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana umnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris weCalifornia kanye lelunga ledale leCongress umnumzana Beto O'Rourke ozaphumelela kukhetho lwama-primary elections kubandla lamaDemocrats uzanqikelana lomongameli Donald Trump webandla lama-Republicans yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe. Amalunga la adinga imali yokusebenzisa lapho ikhankasa afika izigidi lezigidi zamadola. Yena ke umnumzana Trump lamhlanje ubesePennsylvania lapho kubikwa bekugcwele abantu njalo ubhalile enkundleni yeTwitter esithi kusobala ukuthi ulosekelo oluningi. Ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumaphi Mema owesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas usichasisela ukuthi imali le abayidinga nxa bekhankasa iphathisa njani abancintisayo.
Okwesikhathi esikhangani kuwonke ba imali yangena kuhle abaningi bakhona. Imali zabo zivukele abantwini abantwini nje abafaka ama-$20, $30, $40. Akula makhampani amakhulu abanika izimali zokukhankasa. So far imali zikhona ziyakwana, so early siyathembisa ukubana bonke banamathuba until kuzoqalisa ukuthi bayenze ama-debate lawana. Lapho sizabona khona abanye sebengani sebeqhula, sengani sebesale emva kakhulu.
Iye, kodwa yona imali ukukhetho lalapha eMelika iyasiza yini kakhulu ukuthi oyenelisa ukuthi ayiraise ibe ningi nguye ongaba lenhlelo zokukhankasa izingcono?
Ngokwengani imali iyanceda kakhulu. Nxa ule mali eningi kukhankasa uyadinga abantu abaningi ukuthi bakusebenzele, because ilizwe likhulu leli, amasektha angu-50 onke la, kumele ibe labantu abasebenza each state ubabhadale. Nelo campaign kuma TV lapho usenza ama-adverts, kuma newspaper, ukuba Facebook, kule ndawo eziningi umele uzisebenzise uzifuna izimali ukuthi ukhankase. So ngawule mali kuba lula ukuba nokwenza ukukhankasa indawo yonke even ungafikanga.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelika. Kwezomculo namhlanje sileqembu le Man of Influence besithi kanye nawe, ingoma ezothi leyo ingoma yokholo.
Namhlanje yaqhuthu moya uthandaza Nkosi yami,
yacela
ngiyacela manje kanye nawe Nkosi
kanye nawe
besithi kanye nawe, umculo ozothile, umculo wokholo uthabele lapha uNomsane Kevane osixhasayo lapha ekhasini lethu leFacebook uthi sweet sweet melodies, thank you for blessing us with such, uthi amen amen. Njalo Aaron Dube uthi silethemba kuzalunga kwelinye ilanga kwelakithi. Hayi ke siligquba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ukhulumende sithi kona kukhanya ukuthi intengo yephetulo ledizili lakho ukuqansa iloba nini, kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola leMelika ebhanga leRBZ. olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.